Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum, umchayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuzakwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold, umchayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola eMelika, i-US $50, ukupaka santando okwamaviki amabili, kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola eMelika, i-US $30. Okwamanje abachayeli bezimota bahlawuliswa idola leMelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo, umchayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho, uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imbono, kodwa ke hayi, njengoba bona sebekusifakile sesizathatha nje akhona lokhu, kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu ebhadalele i-30 days kuyabe kunzima, ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade imoto ziyafa kakhulu la, le fuel iyadula, so ukuthi ubhadalele i-30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leyo vele akuyenzi, into zangkhona ziyadura. Ungathi $90 per month mina ngiyabe ngihola malini nxa kuzawuthi iphakhi ifuna $90 per month mina ngiyabe ngihola malini. Akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever. So vele hayi, lokhu asikwazi ukuvumela.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kuba la, ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stress susiba le BP je kuba le mota
ngoBulawayo. Whereas
izinara abakwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 yinje uyaqhubekeka impilo yankona i-easy, yazihambela we-evo yakona, uzifake lapho yakona around the country yakho, uyahamba uyapho yakona ngela problem than ukuthi ipaki ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le, imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo wabukeke iba khona, yikho sekudingeka manje. Yebo, kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphuma ingalindlela, uyabhadala ngenyanga, ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka, mpamafika mangaka kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo, iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenze okunye, ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye, iKhansili yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.